Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Chona njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhla zilithumi lanhlanu kulwezi 2018 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu laba bathume ukuzokwenza into abayazi, babuye ngokwazi ukuthi vele ama-results sebelawo kudala.
Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi kasoze ayefakaza kukomishini kamnumzana Halema Motlanthe lapho anxuswe khona ngemva kokwetheswa icala lokutshotshezela uDlakela olwalandela ukhetho.
Lokhu kutshengisa nje kusegcekeni ukuthi uhulumende nje kazibiselanga ukuthi abe nguhulumende otshintshileyo njalo ofuna ukuthi ilizwe lethu liye phambili. Uzimisele ukuba esikhundleni ngandlela ziphi nazinto kungazeki kube ukubulalwa kwabantu.
Inhlanganiso yabodokotela abakhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu isikhuthaze uhulumende ukuthi abophe amasotsha aphatheka ekubulaweni kwabantu ngemva kokhetho kanye labasekeli bezano PF ababehlukumeza uZulu. Istudio 7 lamhlanje bilomhlangano lezakhamizi zeMutoko kuhlelo lokuxoxisana loZulu kuzabelo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa yena osenxuswe ukuyafakaza kukomishini ecwayisisa ngodlakela olwenzakala eHarare ngemva kokhetho uthi kasoze avume ukumiswa phambi kwekomishini le nxa umongameli Emmerson Mnangagwa labasekeli bakhe abathi umnumzana Kembo Mohati lo mnumzana Constantino Chiwenga bengabizwanga. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
UChamisa utshele intatha ezindaba namhla kulandela incwadi ayibhalelwa yikomishini le ukuthi azophendula udaba lokuthi nguye owethula imbiko etshotshozela uDlakela mhlaka 1 Ncwabakazi. UChamisa uthe isizathu sokuthi ibandla leMDC belingazange lethule ubufakazi phambi kwekomishini le ngesokuthi ikomishini le iqala umsebenzi yababhalela incwadi icela ibandla leMDC ukuthi lethule ubufakazi balo bubhaliwe encwadini hhashi ngenkulumo njengokwenze abanye abafakazi. Ekhuluma nentatheli izindaba esigodlweni seMDC eMorgan Tsvangirai House namhlanje, umnumzana Chamisa uthe lokhu bakwala njengoba nabo babefuna ukufakaza bezikhulumela. Umkhokheli webutho uGeneral Philip Valerius Banda lenye inkokheli yebutho labapholisa kule viki bezipha ufakazi balandule ukuthi yibo abapha imvumo yokuthi ibutho lingene edolobheni dubule abantu ababetshengisela. UChamisa uthe lo bengelathemba kukomishini le ekhokelwa ngowake waba ngumongameli weSouth Africa umnumzana Halima Mohlante uzakwethula ubufakazi bakhe kuphela nxa wonke abalamabizo aqanjwe ngabafakazi kukomishini le afana lakamongameli Mnangagwa, abasekeli bakhe uChiwenga kanye loMohadi labo benganxuswa ukuze fakaza.
We are very clear. Those names that have been mentioned whether by mistake.
Unganxusa kanjani uMnangagwa ukuthi azozihlola yena kunguye owabumba leyo commission?
UChamisa ubuye wathi ikomishini le ayihlanzekanga ngowamalunga ayo elabantu abanjengoprofesa Love Momaduku yena ohlezi waphuma egcekeni mhlakubulawa abantu ekhomba ebandla leMDC ukuthi yiyo elabangela uDlakela engelabufakazi. Uthe elinye ilunga lekomishini le uprofesa Charity Manyaruke laye ngomunye owayephuma emfanekisweni yakumabona kude etshiyeneyo ekhankasela ibandla lezanupf uchamisa usole abatshengiselayo mhlaka ozokudutshulwa abantu esithi bayiziwula ngoba babetshengiselani njalo impumela yokhetho ingakwaziwa. Abakhulumisana le-Studio 7 batshengisele ukukhathazeka ngendlela ikomishini le ekhaya ithatha icele likahulumende. Unkosikazi Phyllis Ndlovu olilunga ledale lephalamende emele i-MDC emathebeleni North utshele i-Studio 7 ukuthi ukwethula ubufakazi kuyo akusizi lutho njengoba impumela ihlazakala ukuthi ihlambulula uMnangagwa onguye owanika imvumo amasosha ukuthi aye ezitaladeni.
Abantu laba bathunywe ukuzokwenza into abayaziyo babuye ngokwazi ukuthi vele ama-results sebelawo kudala.
Ukubiza ukachamisa ezofakaza phambi kwekomishini le kuza ngemva kokuba ukomishina wapholisa umnumzana Godwin Matanga owafakaza waze wathi banakho ukubopha uchamisa phezu kodlakela olwenziwayo. Kodwa uchamisa uthi le yindlela nje kuphela yakahulumende ekubumba amacala okuthi abophe inkokheli zebandla le-MDC ukuze leli bandla libhidlike. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare nguGibson Bebe.
Silokhu sikudaba olufanayo, inhlanganiso yabodokotela abakhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu, iZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, lamhlanje ikhuthaze uhulumende ukuthi abophe amasotsha aphatheka ekubulaweni kwabantu ngemva kokhetho kanye labasekeli bezanupf ababehlukuluza uZulu. Inhlanganiso le ithi ngaphandle kokudutshulwa lokuhlukuluzwa libutho, abantu abaningi bahlukunyezwa ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela ukubanjwa iganyavu lokutshaywa ngezikhali ezitshiyeneyo. Ithi njalo odokotela bayo benelisa ukwelapha abantu abalikhulu lambili ababelinyazwe ngendlela ezehlukeneyo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu gwalo oluphiwe isihloko esithi Zimbabwe, a new era or era, medical evidence of post-election violence in Zimbabwe, luphawulwe ngesikhathi yabekhomishini ekhokhelwa ngowake waba ngumongameli wabole South Africa uMnumzana Kgalema Motlanthe bephakathi komsebenzi wokudingisisa iqiniso phezu kwalokho okwenzakala mhlaka 1 Ncwabakazi kuze kudutshulwe kwafa abantu abayisithupha. Abezomvikela batshelela ikhomishini ukuba abafayo laba abadutshulwanga ngamasotsha. Abezada bathi bakhethe ukuveza lobu bufakazi balezi zehlakalo ezilunyethwe yilolu gwalo kusukela mhlaka 1 Ncwabakazi kusiya kumhlaka 5 Mpandula ngesizathu sokuba kulapho abathola khona abantu abaningi ababesiza ukuzadinga usizo ezibhedlela ngemva kokuhlukunyezwa ngendlela ezehlukeneyo okubalisa ukubulawa. Abezomvikela balandula ukuthi badubula abantu besithi ngabantukazane labosomabhizimusi ngoba labo belayo imibhobho yokuzivikela le mpahla yabo. Omunye wabaphatheke ekulotshweni kwale report uDr. Norman Matara uthi odokotela ikakhulu ezibhedlela zikahulumende babesethuselwa okungaba yinto eyabangela ukuba bangaze baziwa bonke abalimalayo loba abalahlekelwa yimpilo ngoba besesaba.
What we witnessed is that the doctors, when we went to Parrenya to Akedwa, there was a lot of states interfering.
Inanjenga bo dokotela be ZADHR ngesikhathi sesibhedlela saseParrenya zazanazela ukuthi kwakunokuphazanyiswa kwabodokotela okukhulu ngalolu suku. Omunye wabodokotela watshela ukuba atshiye umsebenzi wokuhlolisa isidumbu somuntu wawucathenwa ukuba wafa ngemva kokudutshulwa.
UMnumzana Charles Nyoni we-Occupy Africa Unity Square uthi osekuvezwe ngabezada umkhaya mgceke uhulumende njengozimisele ukuqamba amanga njengoba abakubutho abafakaze ngaphansi kwe-Commission of Inquiry belandule ukuba izehlakalo lezi zabangelwa ngamalunga abo.
Lokhu kutshengisa nje kusegcekeni ukuthi uhulumende nje kazibiselanga ukuthi abe nguhulumende oshintshileyo njalo ofuna ukuthi ilizwe lethu liye phambili.
Iripoti le ilotshwe ngokukhokhela kwabodokotela ababalisa uDr. Norman Matara kanye loDr. Fortune Nyasha Nyamande. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Yebo yebo, mswakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhutshwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Izakhamizi zeMutoko zithi zidaniswa ukuthi kazitholi inzuzo ekuthatshweni kwedwala leBlack Granite kulendawo ngoba iziphathamandla zesigaba zingaqhubeki kuhle loluhlelo. Lokho kuphume namhla emhlanganweni wokuxoxisana lo mphakathi eMtoko obuqoqwe ngomsakazo wenu weStudio 7 lesigodlo seMelika eZimbabwe eseUS Embassy. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele isakhamuzi seHarare umnumzana Nkosi Khona DVD obekulumhlangano.
Abantu babuye ngobuningi babo lathi kusimangalisile ngoba indawo leyi ne-week or two kuyabe kule by-election and indawo vele yazakalayo ukuthi kule lot of intimidation ikakhulu ebandleni ngabantu bebandla elibusayo ele-ZANU-PF. So ukubuya kwabantu ngama-discussions abekhona kutshengisela ukuthi abantu balesifiso sokubona inguquko and akwasela le ndawo okunenzeki lokho okunye okungenzakala afa.
Okukhulunyiweyo-ke njalo abantu bakwamukele njani?
Ingxoxo enkulu kakhulu ngathi ingxoxo isuke from abadebesincedisa izikhuluma ade zisincedisa ziyaya kakhulu ebantwini ade bebuyile yibade bekhuluma kakhulu esamavizi abo. Ikakhulu indaba ye-granite mining le yindaba kukhanya ingani esihluphile ethi isikhathi eside ingasovwanga. Ngakho-ke abantu babe sebetshengisa ukuthi enkulumweni zakhona ade zikhona namhlanje ngokubona ukuthi abantu bafuna ukuthi indaba le ilungiswe ngokuphangisa. Amacebo abe aphumile ekuxoxisaneni nabantu ikuthi indaba ye-granite le abadala abakhulu besigaba yibo abantu abaluhlupho kakhulu ngoba kungani laba abamayinayo bakhona babanika ama-token of appreciation at the expense of the community. So okuphume kakhulu ukuthi abakhokheli besigaba bona labo bona laba ade bekhona bathi bazawa-approacha bebonisane labo ukuthi into le ayisincedi mina ninalitho lama-token of appreciation wona lawo asomatokeni of appreciation awe-community. Okusho ukuthi laba abamayinayo bayakwazi ukuthi kufanele ukuthi becontribute something towards i-community development. So akungani asonto engani ifihlakele kakhulu ukuthi singaswele ukuthi from yama-discussion ukuthi kusele ukuthi singaqalisela nga i-starting point ikhona sibile ukuthi ama-community leaders kumele athi on up ancedise isigaba ukuthi bathole ukusizwa laba abamayini granite yakhona.
Lo ngumnumzana Nkosi Khona DVD sixoxela eseHarare.
Wemtoko siyakujayela ihlombe ngosekelo lwenu kungxoxo ebisemtoko center lani baseshipinge ngeviki edluleyo. Kwaba kuthiwa yilezi ndawo ithuba lisesekhona. I-Studio 7 eye-Voice of America imanyene labe-Media Center ikwethulela ingxoxo ephathelane lenhlupho elibhekane lazo ezifana lokuswelakala kwemali lamafutha ezimota, uqonga kwentengo yempahla lokudla ngalesi sikhathi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa usilensuku ezilikhulu ekuhulumende ngemva kokukhethwa kwakhe ngontulikazi lonyaka. Hlanganyelane lathi ngolwesithathu mhlaka 21 Lwezi kusukela ngo 6:30 kusiya ngo 8:30 ntambama eCrown Plaza Hotel eHarare. Lingxoxo siyayisakaza njalo enkundleni yokuxoxisana eyeFacebook emakhasini ethu awe VOA Shona, VOA Ndebele, le VOA Studio 7. Lingakuthwa yileli thuba lokutsho imibono yenu ngokwenzakala emangweni wenu.
Namhla lilanga lapho abakubutho abahlasela khona izindlu zabaphathi ntambo bakahulumende kamnumzana Robert Mugabe nyakenye kwadutshulwa endlini kamnumzana Jonathan Moyo lasendlini kamnumzana Sevia Kasukuwere. Istudio 7 ixoxele izizalwane zeZimbabwe eziveze imbono ehlukeneyo ngokusebenza kwebutho lesizwe kuhlanganisa lokubulawa kwabantu libutho ngemva kokungena esitaladeni betshengisela phezu kwempumela yokhetho ngelanga elalandela lolu khetho. U-Anastasia Ndlovu uyalandisa.
Ngomnyaka odluleyo abebutho bahluthunele owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe intambo zombuso ngaphansi kohlelo abanunika isihloko esithi Operation Restore Legacy bethembisa ukulungisa ezomnotho welizwe lezombusazwe. Kodwa uZulu usekhala ngalokhu ethi isimo elizweni sesisibi ukwedlula izolo. Ngemva kokhetho kulindwe impumela ngelanga lakuqala likancwabakazi ibutho licalwa ngokudubula abantu abatshengisela esigodlweni zweni wafa abantu abayisikhombisa. Kodwa inkokheli yebutho iyakulandula lokhu isithi abadubulayo ngabantu kazana kumbe abasekeli bebandla le-MDC. Lokhu sekubangele ukuba uZulu akhulume kubi ngebutho ikakhulu emhlubulweni weMandebeleni leNkabazwe lapho ibutho elaphatheka ekubulaleni abantu ababengahlomanga ngombhuqazo weGugurahundi. Umongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kuyadani isa ukuba inkokheli zebutho ziyakulandula ukuba babulala abantu.
So kuyasidanisa ukuthi ama general awe army afika into esegcekeni eyabonwa ngumhlaba wonke ukuthi amasotsha adubula abulala abantu abangu 6 eHarare. Kuyadanisa ukuthi into yaphuma ku TV yaphuma yonke indawo abantu bebhekile ukuthi hayi laba abantu ngababulela abantu ngamasotsha kodwa bona bayala bayaphika. Kuyasidanisa ukuthi hayi izwele Zimbabwe likhokhelwa ngesingathini ngama gangsters kanye lombutho wakhona ngumbutho wama gangsters owabantu abathanda amanga.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Njabulo Ngwenya uvumelane lomoyo ethi ilizwe lilebutho elidanyileyo.
Hey ibutho mama sabakhuza abantu lapha ngesikhathi sebecamasa besupportana lebutho sabakhuza ukuthi hayi ibutho lesezimbabwe leli libutho elidanyileyo. Ngakho sokubonakala ukuthi lokhu sasikutsho kwakuliqiniso.
Unkosikazi Sehliselo Ndebele uthe ibutho laseZimbabwe balibona njengababulali.
Ibutho lalapha eZimbabwe yithi thina kakhulu thina abantu basemathebeleleni bangababulali. Kulokuthi kube yibo ngathi baprotekta abantu kodwa yibo sibona bedubula abantu.
Umnumzana Mfanelo Sibanda uthe kusukela ilizwe lithatha uzibuse ibutho bayalesaba ngoba bangababulali.
Ibutho mama thina vele njengapha kumthwakazi kusukela kudala ngo 1980 ngithi liyithrade siyalesaba ukubona nje umuntu ogqoke uniform singabantu bemathebeleni siyabaleka. Kusho ukuthi yithi nje masibona ibutho sibone abantu abangababulali.
Inkulungwane zabantu zangena ezitaladeni zajabula zimanyene lamasosha abanye beqabutsha amabutho la ngemva kokususwa kwamongameli Robert Mugabe. Kodwa namhla amabutho la asebonakala njengezitha. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
لا nganxa amabandla aphikisayo esithi uhulumende kaMnumzana Robert Mugabe wakhitshelwa ubala embusweni ngoba kungela nguquko enhle esilethwe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abebandla lezano PF baya kulandula lokho besithi kunengi okubukekayo sokwenziwe nguMnangagwa okugoqela ukuhlonipha amalungelo kaZulu. Kodwa aba mabandla aphikisayo laba bathi impilo isinzima okwedlulise amalawulo phansi kombuso kaMnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umgcini sihlalo webandla leMDCT uMnumzana Abednego Bebe kanye lesiphathamandla sezanu PF uMnumzana David Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Kulantembi izibindi kokuphela kungaba kukhona okusolekayo kukhodwa ndeqiniso ukuthi uma sikhuluma iqiniso kukhona okuhle kwenzakele okwenzakalayo kusasuka namhlanje. Awungeke kube kubi konke, kukhona okuhle sibili. Ungangabavulisisa bona abantu bangakhuluma ukuthi kodwa lokhu kuhle ingani layo sisijumbunga nxamuntu esibili ungakhangela uyathela kunamazinyo amhlophe. So kukhona okuhle.
Ungasibalela nje okulutshwana okuhle okubonayo.
Okuhle ngikubona ukuthi bona abala abasulayo kathesi babenganelisile ukuwuvula umlumo ngesikhathi sikaMgabe. Babengawuvumi, babehlale bedithibela bona kathesi abantu sebekhululekile ukukhuluma intando yabafuna ukuyikhulula. Babengahambi ukuthi emgoqweni besisabuhambisisa amaphoyisa abesebehamba. So nginika nje ama-examples zona lawo khona maningi kodwa engawapha.
Baba uBhebhe, nansi indaba uyakhuluma ubaba uNdlovu.
Uyabona indoda nxa ivele lo mfazi oliwule nxa abantu besithi umfazi lo liwule uyaarathi khona liyahlanya uyadopha induku alo lawo kakhulu ngoba umfazi wakhe. So kangumsoli ubaba uNdlovu ngoba nxa uvele ungumntu wezanu akungeke kwenze ukuthi uthi wena okwenzakalayo kubi kodwa ongakutsho yikuthi okwenzakalayo kuhle konke. Kufanana lo muntu ukuthi athi khona uthenga izicathulo ezintsha abesethatha isicathulo sikaleft asigqoke kuright athatha sikaright asigqoke kuleft abesezithenga izicathulo ezintsha ngoba izicathulo ziyabe sezigqoke ibatha. Esikubonayo kuliqiniso yokuthi akulanto entsha etshintshileyo la. Ngesikhathi sikaMgabe sathathela imali kuma-SCA account. UMgabe uthe phuma last year uthiyele sisebenzisa i-US dollar. Nanxabe sekule bhondi yebo ye kodwa ibhondi belilingana le-US dollar ngoba ufica ukuthi omunye umuntu uyabuye ebhadala nge-US dollar omunye uyabuye ebhadala ngebhondi. But kathesi sesikubona ukuthi yona liyani imali esatshelwa khona ukuthi khona ibhondi liyalingana le-US dollar. Namhlanje thina abanye aba esifuna ukuthi sirun ama-business sokufuza ukuthi ibhenki yethu siyayithatha esitaladeni. Kodwa yena uhulumende ofana nayo imali yangikhona uyithatha e-reserve bank is 1-1. So umehluko ungaphi? Fanana konke lokhu vele izani siyehlulekile okuliqiniso ukuthi bayehluleka kodwa bazazama ukuzidefenda and badefenda ngolaka. Izani siyehlulekile batshontsha ama-election bazavele ukuthi bewatshontsha. So angiwuboni umehluko awukhulumayo.
Ubaba uNdlovu, ubunzima abantu abahlangana labo kwezenotho liyabunazelela yini ukuthi bukhulu kakhulu?
Ubunzima kwezenotho ngiyabilamanga ngingathola bunzima kwezenotho. Ubunzima kwezenotho bukhona lo mungameli uthilo laye watsho futhi ukuthi hhayi kuzoba lobunzima kwesikhathishana ngokumele sibe lobunzima ukuze sibe lokulunga. Ubunzima bukhona sibisi uthi bibe kanjwanga futhi atsho ukuthi konke kuqondile. Ngithe mina kukhona nxa uhamba ulungisa yazi ungahamba usithi uyaqondisa usiya emasimini uyahamba ubulala uthi kukhona okubo esikubonayo ukuthi hhayi lokhu akuqondalo. Siyakumele sikukhulume sikuqondise ukuthi hhayi njalo nxa unamacebo ukuthi hhayi mina mbone ngani ungenza so kukhululekile ukuthi ufake amacebo akho ukuthi hhayi mina mbone ngani kwenziwa kanje ngikuqondile khonaukuze sakhilizwe.
Zingagcwalisiswa njani iziloyiso zabantu abaphatheka ekukhitshweni kuka Robert Mugabe embusweni baba uBhebhe?
Okungenzakala lapha yikuthi phela savele sayenza iphutha ngoba nxa sasikhipha uMgabe kuyukuthi uMgabe sezondelwe izanu wazondelwa nabantu abangasapoti izanu. Kuthi ukuthi kwasekusitsho lapha ukuthi abantu ababili basebebambene. Kwakufuze sihle sibambe ispirit sona siyani ukuthi abantu ababili lapha sebebambene ozondayo nothandayo. Sibe sesithe alright kungcono sibumbe itimu yabantu eza kuba labantu abazondayo nabantu abathandayo ukwenzela ukuthi nxa sisiya phambili abantu bazasibona ukuthi hayi sonke besiselebrate umgabe sindawonye kodwa ke angizange ngikubone kusenzakala konkeana uthe sokwenzakele kungenzakalanga konkeana saya kuma election khathesi sivela kuma election ama election isikhathi esiningi kufanele ukuthi abuye lokungcono lobubelo empilweni zabantu kodwa ububelo bangikona kabukho yebo ye abanye bangathi bona hayi thina sawina ama election ukuyina ama election nxa kungalungisi impilo zabantu akuncedi lutho asidingeni indlela ezalungisa impilo zabantu ukuthi wonke umuntu ka-contribute ekutheni silungiseni impilo zabantu nxa sokube dlula abantu laba mina ngibona ngani into engcono yokuthi bathi hayi siwinile ama-election sibili kodwa kuyinto lokhu kuyasehlula madoda buyanini lapha sibambisane lami ngitsho ukuthi hayi singwango sami ngilaso ngingahlakula ngifike lapha lawe futhi singwango sakho laso sizahlakula sifike lapha bese silungisa-ke ikakhulu ezokhetho nxa kuthi sesisebenza sincedisana silungise kakhulu ezokhetho ukwenzela ukuthi nxa sesiya kukhetho olulandelayo singaze saphikisana ukuthi owinileyo mbani odliweyo mbani ngoba okwakathesi khonokho kwenza ukuthi kube lo muntu owinileyo othi ngiwinile nomunye odliweyo athi lami ngiwinile kutho ukuthi angiboni ukuthi kule nto engalunga nxa abantu bezimbabwe bedonselana bengamaqembu amabili.
Umnumzana Abednego Pepe ngumgcini sihlalo webandla le-MDCT ubexoxa endawonye lesiphathamandla seZANU-PF umnumzana David Ndlovu. Izakhamizi zakwaBulawayo zithi ukungabonakali kwabathengisa imali yakwamanye amazwe egcekeni kuleli dolobho kanye lokutholakala kwempahla ezase zisilela isitolo akukhombi ukuthi impilo isiguqukile. Asizweni usithandekile emhlanga we-Studio 7 exoxa lomnumzana Melusi Moyo oyisiphathamandla esibona ngeziphathelane lokuqhutshwa kwamabhizimusi kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Osiphatheleni bakhona basebenza ngensitha njalo imali yakwamanye amazwe eMelika le-South Africa kayitholakali emabhanga kawuyifuna into eyenzakalayo ukuthi bayababopha yebo ye osiphatheleni but awukabi notshintsho xa ufuna imali ukuthi uyithole ebhanga i-foreign currency kayitholakali so ngezinye indlela uhulumende kayenzanga lutho uxoshanisa nje abantu abangalamsebenzi abangalani lomumo okhona phakathi kwelizwe ngoba ngibona ngani ngayisibo osiphatheleni abenza kube le problem phakathi kwelizwe ngoba imali yelizwe ingazake igcinwe ngumuntu osesitaladeni.
Impahla eziningi ebezingekho sezitholakala izitolo ukuletha umahluko na kulalokhu yani kwasekukhona
ziyatholakala thandekile but uhlupho olukhona yikuthi kwezinye indawo zitholakala ngayo le imali esiyibiza sithi i-foreign currency lapha kwezinye indawo ezitholakala khona ziyabe zibiza intengo ephezulu ubafosi ukuthi uthenge enye igrosari ongayifuniyo ukuze uthole i-basic leyo oyifunayo sokusiba nzima njengoba usazi ukuthi kuleli lizwe sisebenzisa i-multi-currency ukuthi ngingabonakala ngibhadala isikwelede sami nge-US mbe ngepula kumbe ubhuru wami efuna ukuyawoda e-South Africa sokumele ngibotshwe ukuthi ngingosiphathelela ngabonakala utshintsha imali kumbe ubhadala omunye umuntu sokuba icala osokusiba nzima ukuthi kanti manje sisasebenzisa njani i-multi-currency yethu njengoba ngabonakala ubhadala omunye umuntu ngemali yaphandle kwelizwe usubotshwa kumbe kukuthiwe xa ufuna i-drink one per customer ngilabantwana abangu-4 sokumele ngithenge i-drink eyodwa ngibuyele ka-4 ukuze abantu bakwane so ngezinye indlela sihlanjengezakhamizi sibona ngathi akukabi notshintsho olukhona ma sikhuluma ngendaba zefueli uhulumende singamtshayela ihlombe ngoba indwendwe esikade sizibona sezitshintshile ifueli sithola lanxa nje siba khona kodwa ziyabe zisiba zifitshane but kakukatshintshi ukuthi izinto ngemashopu esithi ngamabhesis ngoba lokho zikhwela intengo zikhuluma kuzo intengo ziyakhwela mihla ngemihla.
Lo bekungumnumzana Melusi Moyo obona ngokuqhutshwa kwezamabhizimusi kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7. Likumbule uhlelo lwe Live Talk luyalandela kulihlandla labesifazana kasihluzeni bomama lamhlanje lapho esixoxa khona ngezehlakalo ezenzakala ngaphambilini kokususwa kukamongameli Robert Mugabe embusweni. Kambe impilo isingcono na kini ikakhulu abesifazana? Aige kwanele mtwakazo mwushe Olive Badelisayo Muntunga milinko mo Matuga nduna Vafupatila
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.